Isibhedlela sempilo silokho siqhubeka sibona izigulane zonke ezilama-emergencies. Akudingeki ukuthi umuntu ebe ele result e-COVID-19 ukuthi aze abonwe empilo. Okwenziwayo ukuthi nxa umuntu angalethwa empilo uyathestwa for i-COVID-19, nxa e-positive uyasuswa ahanjiswe lapho oku-admitwa khona izigulane ezile-COVID ezifana le-Don Group le-UPH. Nxa i-result yakhona ibuya i-negative, umuntu lowo uya-admitwa empilo. Silokho siluhlupho endaweni yokusilela kwabomongikazi, lokhu bahamba ku-strike. Ngakho-ke silokho sizama ukuthi si-manage ngabonabo abalutshwana abakhona. Izinto zokusebenzisa okuthiwa i-PPE ezivikela ukuthi umuntu angayibambi i-COVID-19 zisakhona kwakhathesi, kodwa sihloko sisazama ukudinga ezinye ukwenzela ukuthi zingasipheleli. Odokotela bona abakhona emsebenzini abayanga ku-industrial action.
Lingakhumbuza njalo abalaleli ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukuthi bezivikele ekutholeni igcikwane le-COVID-19, lokuthi labo asebelalo benzeni, baye kuziphi izibhedlela abacabangela ukuthi sebelalo.
Abalaleli, ngithanda ukubakhuthaza ukuthi beqhubeke besebenzisa imilayelo abayithiwa nguhulumende, ukuthi uma kungela sizathu ukuthi uphume endlini, hlala endlini, ungaphumi usiya e-town. Uma ulaso isizathu esiqakathekileyo sokuthi uphume endlini, faka i-mask yakho ngaso sonke isikhathi, uhlale ugeza izandla, uhlale usebenzisa i-hand sanitizer uma ulayo. Nxa uzizwa unama-symptoms awe-COVID-19, ungangeni emjoveni uthi ususiya esibhedlela. Fonela i-city council, inamba zakhona zikhona, zigcwele indawo yonke. Ufonele i-city council i-rapid response team, bayabuya bona bezokuthesta usendlini. Uma ama-results akho angaphuma e-negative, kuyabe kulungile. Angaphuma e-positive, sebezabonisana lawe ukuthi bayakusa ngaphi, kumbe uya-isolate usendlini, kumbe uyahanjiswa endaweni zoku-isolate ezifana lelangeni, kumbe nxa ukuthi uyagula ukudinga ukuthi u-admitwe esibhedlela, uyahanjiswa kwenye yezibhedlela ezi-admitha izigulane ze-COVID-19 ezinjenge-Don Groove le-UPH. Okwakhathesi isibhedlela sekusileni, asikavulwa ukuthi si-admithe ama-patients.